Indaba is very simple lapha sithi thina kumele kube lo khetho lokukhankasa okutsha ngoba i-SADC i-AU i-EU lama China athi wona into zonke azihambanga kuhle so my ZANU PF run ama elections the way that they did I don't think you see anywhere progressively siyabona ukuthi kulama investors afuna ukubuya eZimbabwe but ma kungela rule of law lama elections are credible fair everywhere akula investor ebuyayo so ikwese kuchoyo kathesi ukuthi no we just want a free credible election sakubona konke okwakwayenzakalayo ama-ballot bathi bona they printed 7.1 million but come election day we didn't even find them so ikwese kuchoyo kuno
Mnumzana Kachingwe nanso uyamuza uMuringai kanti labeSADC labo labe-AU bathi hayi kukhona okungahambanga kuhle kukhetho
hayi ngiyakuzwa mnumzana Nkomo siyabonga sibili into ekhona ngeyokuthi khona yes iSADC kubakhuluma abawukhuluma i-EU layo ikhulume ewukhuluma but what we know ukuthi khona iSADC bade kungu-spokesperson abantu abangamthembiyo abam-appointayo ukuthi abe head of emission yama observers but the majority bathi khona hayi into zikambe kahle eZimbabwe abakhali and ama-elections ayenziwe ngendlela eyade i-peaceful ngendlela ade i-credible yes kuzakuba lokukhalakhala but abantu bavotile mnumzana Mringai and abantu bakhethile umongameli bamkhetha upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngupresident owelizwe ukuthi sibuyele senza ama-elections wona ama-elections enziwe abafair abacredible hhayi angamboni ukuthi kuloncedo ebantwini ngoba abantu bavotile abantu bakhethile umuntu abafuna abamelele bona ama-observers awe-EU ama-observers awe-SADC bangakomplaina but thina eZimbabwe sile ndlela esenza ngayo izinto and we believe ukuthi into ziyenziwe kahle abantu bavota peacefully akuzange kube lokuthi twa abantu bachayiwe mnumzana Mringai unless ngaliwalile evidence yokuthi abantu bachaya abantu baintimidate abantu abavotanga bafuswa ukuvota
uyamuzwa ukaChingwe Mringai yakhuluma uthi hayi lanqotshwa ngendlela ecacayo akuzange kube lodlakela akuzange kube lokwethuselwa kwabantu kati lo mongameli Mnangagwa namuhla simuzwe esithi yena kini elingacabanga ukuthi litshengisele njengoba lisithi ligqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha uthi kini amajele eZimbabwe akalabantu lizagcwala phakathi lizaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni uthini ngalokho
anti uyayibona izani yakhona in one hand basitshela ukuthi hayi i-election yahamba kuhle in the other hand basebethrethena abantu ukuthi hayi izagcwalisa amajele so yikho esikutshoyo kona ukuthi izano yona ma ikhuluma ngezinto let me give you an example ezinjengama-sanctions bayagijima ku-SADC bathi hayi i-SADC sincedisanini sicomplaine lapho ukuthi bakhiphe izinto ezinjengezijeziso lezi but ma sebetshela ukuthi hhayi izinto lezi abaziyenzayo azihambanga kuhle ngoba abantu be-SADC ngabobhudi bethu labobaba bethu basinceda ngesikhathi sensempi i-Mozambique i-Zambia i-Tanzania amazwe onkona lawo but wona ma bengafuni ukuthi into icasiswe according to the law bathi hayi sesizalichaya and all this other stuff so thina sithi no ma lina lisithi lilabantu and abantu bafuna ukulikhetha free and fair sacela ama-voters bo sacela ukuthi kube le delimitation report asinikwanga so all these things culminated ngeyona le i-shambolic skill abafuna ukuyenza ethiwa yi-election awuzabe kube yi-election mnumzana kaChingwe so kumele fresh elections sizacela obhudi bethu abe-Zambia Tanzania Namibia Botswana South Africa babuye bakhiphe i-ZEC bayifake eceleni ngoba i-ZEC has been found to have people abaseparteni yezanu-PF njengabantwana bakompofu abantwana bamama Mukwana and all these other people. So thina sifuna ukuthi election ibe free and fair. That's all we want. Ningasidla with the free and fair election, you never hear us complain. But ukuthrethela abantu or ukuyethusela abantu lisithi hhayi sizalifaka emajele and whatever. Kanti ijela lisonomuntu eyi-1 we-CCC labo abezani 1 day bazangena. So bangaqali into yokuyethusela abantu ngoba you never know the future. It's 24 hours. Siyabona laphana eGabon ne West Africa kuchama ku every day. Nendaba zona lezi thina sithi hhayi asifuni idlakela.
Naso mnumzana kaChingwe, umnotho lizawenelisa yini ngoba abantu bayakhala bathi sokuwinizana futhi khona sisazodubeka sisiya phambili. Lizawenelisa yini umnotho abantu baphile kuhle?
Ungalalela ukomrade upresident nangapha uthuna isithi ilizwe liyakhwa ngabanikazi nabantu abantu aliyakhwa izana uPF uphinde akula in any country ukuthi khona i-government yetshona isponsida abantu. Abantu, they have to be willing to contribute economically, you know, elizweni la. Izanu PF ekuthembisayo ukuthi iza provide ama-resources la, you know, less money whenever it's needed. But ukuthi khona umnotho uyagenerate i-government uphela. Ungabona isici ngayikhuluma. Recently kule clipping ngayingibona. Mr. Chamisa esithi khona yena enga-electwa lizabona amachiwa egijima ebuya elizweni. Are we going to rely on ama-donations? Inxa yeCCC sikhona.